So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 25 Mbivitho 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, impumela yokhetho lokudinga umongameli wakwele Senegal ibikwa iveza ukuba umnumzana Bassirou Faye owebandla eliphikisayo uyakhokhela ngamavoti ukhetho oluqhutshwe izolo. Amapholisa namhla ethule uluhlu lwamabizo abantu abalitshumi lasitshiyagalolunye 19 ababikwa bebotshwe bethengisa kumbe besebenzisa izidakamizwa. Uhlangothi lukakhulumende olubona ngemihloliso olweZimbabwe School Examinations Council, SIMSEC, lwazise ukuthi selengezelele isikhathi sokubhadalela indleko yokubhala imihloliso kaGrade 7 or le A-level. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Impumela yokhetho lokudinga umongameli wakwele Senegal ibikwa iveza ukuba umnumzana Bassirou Diomaye Faye owebandla eliphikisayo uyakhokhela ngamavoti kukhetho oluqhutshwe izolo. Lanxa abaphethe ukhetho lolu bengakavezi impumela yalo, umnumzana Amado Ba omele ibandla lwaye ngumkhokheli walelo lizwe, umnumzana Macky Sall, ese chayele ufaye ihlombe sithi kusobala ukuba unqobile ukukhetho lolo. Uhulumende wakwele Senegal wamisa ophikisayo umnumzana Ousmane Sonko owayekhokhela ibandla likafaye ukuthi angene kukhetho lolo ngoba wake wagetshelwa icala lokwephula imithetho yelizwe. Abezindaba abe-Reuters abathi ukuba ufaye uvotelwe kakhulu ngabatsha abakhonona ngokugugudeka komnotho welizwe lokungenela kwele Russia kwezombusazwe kulelo lizwe lapho elifuna kubuse ibutho hatshi umuntu makhaza. Abangunhlanganiso ebona ukukhululeka kukaZulu ngentshonalanga yezwekazi le-Africa, e-Africa Jobs Center, bathi kungaba kuhle kakhulu uma ufaye enqobe ukhetho lolu ngoba ele-Russia libathwalele ubhulo njalo liphehla inzondano emhlubulweni lo oso kwagwenqulwa uhulumende libutho okwesificaminembili kusukisela ngomnyaka ka-2020. Idalele appeals court eliza kwethula impumela yokhetho lolungo lwesihlanu. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ngokwenzakala kwele Senegal njalo okwenziwa ngele Russia kuzwekazi le-Afrika.
Ukhetho lolo esilubonayo olweSenegal kutshengisa ukungena okwezandla eziyabe zingaphandle zingena ekhaya. Bese kugcina into eyenzakalayo laphana nxa uyikhale kusho ukuthi kuyabe ngenye indlela sokusenzakala okufunwa yiRussia. Kodwa-ke lokho kakutsho ukuthi okufunwa yiRussia yikho kuzafunwa izizalwane ezaseSenegal. So kuyinto esiyibona ingathi ilohlupho ukuthi kugcina intando eyabe isenzakala ngokhetho kungase intando yabantu kodwa sokuyintando futhi elinye ilizwe eliyabe uhulumende kumbe edlisana la.
Ye, kodwa ngasikhangela sebile kujayelekile baba ukuthi uzozokuthwala iRussia ingene kulokhu yabamba lapha kwelenishe kwathintini. Kodwa khonokhu kuyakutsho ukuthi iRussia yancedisa kakhulu amazwe amaningi kuliwa impi yenkululeko.
Yawancedisa amazwe amaningi iRussia kodwa akutsho ukuthi khona abantu ngabancedisa sokukhala esakho isicathulo. Sike sezwa kulezi nsolo lapho ke kwakhulunywa ngo-Trump kungathi kuthiwa laye usolela ukuthi iRussia iyangenela. So kodwa kuyinto esiyibona engathi iluhlupho ukuthi yona ukusiza yasiza kakhulu even lathi khona phezimbabwe yasisiza kodwa-ke kusuka kungata ukambi kuhle ukuthi icine isingenela kakhulu ngoba nxa umsizile umakhelwane kumele ukuthi ungamncedisa umekele na kube nguye ophakulula ukudla kwakhe eyedwa
kodwa ngombona umakhelwane sengani sentula nje awungenele
Hayi noma angabe ntula osungakwenza ukuthi uzame ukumeluleka nje ukuthi lawe umhlomise ukutheni hayi makhelwane lapha ngabe wenza so kungabi lokhu yani kungenela kokuthi ngosi umtshela ukuthi ngifuna wenza ABCD lapho kuyabe sokungathi kuzahambi kahle
kodwa manje nxa kunjalo kuzaphuma njani khona ngale Senegal kuphuma kuhle nje
Senegal ngokubona kwami mbona ngathi asoze kuphume kahle kuzaphuma kuyintando yona leyo eyalolo lizwe iRussia kube ukuthi labona labo ababe bebuse yabihambisana layo iyo intando engaba khona ukuthi sibone kuphumelela iopposition ngibona ngathi kungaba nzima ngoba kuyabonakala ukuthi opposition inyathele entanyeni lapha
lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso yeFreedom Alliance obaxoxa loGibbs Dubois Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Amapolisa namuhla ethule uluhlu lwamabizo abantu abalechumi lasiyagalolunye 19 ababikwa bebotshwe bethengisa kumbe besebenzisa izidakamizwa njalo asebegwetshelwe ukubika ejele ngenjongo yokuqeda lomkhuba. Umbiko owethulwe namuhla yisikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uveza ukuba ababotshiweyo laba bethulelwe izigwebo eziphakathi kwenyanga ezilichumi lasiyangalombili ejele kusehla kusiya kwezokusebenzela umphakathi okwamanani amahola ehlukeneyo kumbe ukubhadala imali yefayindi. Isikhulumeli samapolisa kobulawayo umnumzana Abednego Ncube uchazisela usithandekile emhlanga weStudio 7 okwenzakala kobulawayo ngalolu daba.
Amapolisa kobulawayo ayaphumelela kakhulu ekulweni lezidakamizwa. Ngikhuluma nje iviki leli eliphelileyo ngeweekend esiyimpela viki sikhuluma iFriday Saturday la ngesonto izolo kubotshwe abantu abane sathola ama-sachets embanje e-National Railways phandle laphana eChicken Inn isihamba lezintsha kwa-recover more than 300 sachets embanje uzananze ukuthi abantu balapha abaningi bathengisa ama-drugs abaziyo njalo abasebenzisa kakhulu zimbanje daga so kulama recoveries izinja zethu silamani sniffers ayenze umsebenzi omuhle kakhulu labantu bakobulawayo basinika kakhulu information yokuthi ubanenza ama drugs ubani ngoba bakusebe kunanzelela ukuthi ukuvikela abantwana babo kumbe ukuvikela intsha esakhulayo kuyikulwa against ama drugs nala obulawayo umsebenzi wethu uhamba kuhle kakhulu
ungathi langensukwini ezedluleyo la kunyanga ezedluleyo umkhankaso lo obulokhu uqhubeka
kuvele asikaze sime ngomkhankaso lo thina asayenzi lokhana uthwasile operation e 2 days amapolisa ahlala eku operation kuliwa lama drugs and substance abuse lezinye izinto nje zingamacala bezakhamuzi abahlali bakobulawayo sekulama committee sithi ngama neighborhood ukudlelana phakathi kwamapolisa lezulu bahlala benika nje abantu benxeba amapolisa indlebe ukuthi lapha sokuvukela lokho bese kulolokhu kubotshwa abantu asiyonto nje ukuthiwa ngeviki sima ngeyama akukaze kume kulokho umkhulu wamapolisa umkhulumeli wamapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi wakhuluma ngakho ngo-January thina sahle safaka unyawo phansi asikalikhuphi kuze kube lokuthula
abaningi bathi abayibo abathengisa izidakamizwa ngabantu abaphezulu labo liyake libabambe yini kumbe kubanjwa laba abancinyane abawasebenzisayo
thina kobulawayo ngomsebenzi wethu asikamboni umuntu ophezulu kodwa abantu abayibo abanikazi bazo imbanje lezo la asi ngoba masithi abantu abancane siyasikhuluma abantwana abathunywayo kodwa abantu abanjayo ngokuthi lezi ngumuntu ohamba wazidinga lapha azidinge khona zingezakhe zilibhizinisi lakhe endabeni yokuthi abaphezulu siyasingakwathi umuntu lo otshoyo ukuthi abaphezulu ngaphi kodwa thina esikwaziyo lesesikusebenza ukuthi umthetho awulabandlululo uyabamba loba ngubani otholakala ewephula
Lo ngumnumzana Abednego Ncube isikhulumeli samapholisa edolobheni lakobulawayo obekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga we Studio 7 ekhona le kobulawayo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngemihloliso olweZimbabwe School Examinations Council, ZIMSEC, lwazise ukuthi selengezelele isikhathi sokubhadalela indleko yokubhala imihloliso kaGrade 7 o le A-level. Lokhu kuza ngemva kokukhonona kwabazali besithi isikhathi sokubhadalela imihloliso besisifitshane kakhulu. IZIMSEC ithi abazali kufanele babe sebebhadalele indleko umhlaka 17 kwenkwezi engakedlule. Kodwa abanye abazali bakhala ngokuthi kulezinye izikolo ezingavumi ukuthi babhadale ngedola leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Ya njengabazali ye kulungile ukuthi badlulisele phambili kancinyane ngoba singakhangela abantwana kade sibayavala bazavula masinya nje ngo April so bevula abazali ukuthi bathole imali yokubhadala ischool fees le examination fee kuyabe kuseduze kakhulu kodwa mbona ngathi ukwedlulisela kakuncedi kangaka ngoba abaningi abazali bahola ama RTGS singakhangela idola kathi seZimbabwe iyehla ukuthi ukuthi kudlulisela phambili akula benefit kumzali ngoba by the time esithi uyabhadala imali uyabe sebhadala ama RTGS emaningi njalo singakhangela izikolo eziningi okwakhathesi kazi lanxa uhulumende esithi yena kumele ukuthi abantu babhadale bondi izikolo eziningi kaziwafuni amabhondi zifuna amadola.
Pho kule ndlela na ezikhona ezokuthi nxa abazali bengabona ukuthi izikolo zifuna ukuthi babhadale ngama-US dollar iZIMSEC iphile na abazali indlela zokuthi bebe beyazisa ukuthi hayi kulodubo olunje kumbe ikukhuluma nje.
Mina mbona ngathi ikukhuluma nje ngoba singakhangela kaningi emphepheni imithetho iyabe ikhona kodwa okwenzakala ezikolo kwehlukene la lokhu okukhulunywa emaphepheni sikhangela okwakuqala kulento zama extra lessons yakhuluma umthetho sithi wena abantu abazatholakala besenza ama extra lessons bazabotshwa kodwa sikakhangela siyabona ukuthi bangaki ababotshwayo so kuyafanana lakhona oku nje iZIMSEC kayipublish ukuthi nxa kuyikuthi izikolo ziyala ama dola singahamba kubani ngabe banika inamba bathi ukuthi nxa kulama challenges kule like kulama toll free number basinike ama toll free number ukuthi fonelani inamba enje litho ukuthi yiluphi udu wehlangana lalo ngokwenzakala ezikolo kakukho konke lokho.
Umnumzana Albert Mazula ngumqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Isikhulumeli sogatsha lwemfundo umnumzana Taungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi akula sikolo esivunyelwa ukuhlawulisa imali zemihloliso yeZIMSEC ngamadola eMelika kuphela.
Hakuna chikoro chinobvumidzwa kumanikidza mwana kuti
akula sikolo esivunyelwa ukubamba abantu ngamandla ukuthi babhadale imali zemhloliso yeZIMSEC ngama US dollars kuphela. Imali le ayisiyo yesikolo, imali yeCouncil yemhloliso eZIMSEC. Nxa kulabazali abakhononayo labaye eZIMSEC bemangala ngoba yiyo eyathi abantu bayavunyelwa ukubhadala imali lezi ngemali yeZimbabwe kanye lezinye imali ezisebenza elizweni. Ngoba imhloliso le ngeZIMSEC njalo iZIMSEC yiyo ezathatha imali le isebenzise ukulungiselela imhloliso le.
ZIMSEC ndo ichazotora mari iyi kuti igadzirisire mazamanishon evana.
Wa Umnumzana Taungana Ndoro yisikhulumeli sogatsha lwezemfundo ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseharare. IZimbabwe imanyane lamanye amazwe omhlaba okunanza usuku lofuba olwe World TB Day. Uhlelo lwe kunda nqoba iTB olukhokhela inhlanganiso Union of Zimbabwe Trust imanyene lenhlanganiso ezimbalwa ezithola usizo lemali evela kuhulumende weMelika kubikwa zingeminye imizamo yokwehlisa inani lababanjwa lufuba elizweni. Abohlangothi olubona ngezempila kahle kunhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization vathi ngomnyaka ka-2022 kulabantu abedlula isigidi 1.3 million ababulawa lufuba emhlabeni jikelele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Emizameni yokumelana lomkhuhlane wofuba, uhulumende weZimbabwe ubika ukuba usenezimota ezilithumi lantathu 13 ezisebenzisa ulwazi lwakulezi insuku olwe artificial intelligence ezihlola lokupha impumela ngokuphangisa ngesifo sofuba. Lokhu kufakazwe ngumsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela Sleiman Khwidini.
We have since deployed mobile X-ray trucks equipped with the laboratory to all provinces.
Uhulumende usebenza gadalala ukubona ukuba ufuba luyelatshwa kuhle ezweni. Okwamanje silezimota eziyi-13 ezweni. Isigaba lesigaba silowodwa njalo sikhangelele ukuthola ezinye izimota ukuze zonke indawo zelizwe abantu bathole ukuhlolwa lokwelatshwa ufuba sisebenzisa i-AI.
Ekhuluma esebubi esigabeni seSomvubu High School eInyathi lapho obekulombuthano okunanza iWorld TB Day 2024 eZimbabwe, umphathintambo weMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uchasise ukuba kungani lonyaka bekhethe ukulinanza kulindawo.
Njengeprovince sikhethe ubi ngoba yikho lapho kwenziwa khona imayini akhulu yegolide lokunye, yikho lapho kuqalela khona umkhuhlane WTV. Yikho sikhethe yona lindawo eyokuthi sizowenze le-awareness ngenzi sikhumbula ilanga labantu abaningi abasitshiyayo njalo abaningi abagulayo ngomkhuhlane we-TB.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende kwezempilakahle okhokhela njalo iqula elibona ngezokwelatshwa kofuba edale umnumzana Daniel Mulokele uthi ufuba luvame ukuhambisana lomkhuhlane wengculaza, ngakho abantu bangavilaphi ukuhlolwa lokwelatshwa.
Thina lathi njengeZimbabwe siyazama ukuthi siwulwise lowo mkhuhlane. Umkhuhlane lo usebenza kakhulu lomkhuhlane wengculazi okuthiwa ngesilungu HIV and AIDS. Ma ungabona lapho okule HIV and AIDS uzathola sokuleseramani okuthiwa yi-tuberculosis. Basebenza bendawonye beqeda abantu ngaphandle kwethu.
Uhulumende weMelika utholise eleZimbabwe izigidi ezilithumi lanhlanu zamadola eMelika i-US 15 million yokuncedisa ukumelana lofuba phansi kwenhlelo zokusebenzelana lenhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-Union Zimbabwe Trust. Umqondisi we-Union Zimbabwe Trust uDokotela Thulani Ncube ukhuluma ese-Inyathi uchaze ukuba sebeselapha umkhuhlane wofuba labantwana ezweni phansi kohlelo olwekunda nqoba i-TB.
Njenge-Union Zimbabwe Trust sinenhlelo ezijiyeneyo, particularly ngafisa ukukhuluma ngohlelo okuthiwa yikunda nqoba i-TB esekelwa yi-USAID, United States Agency for International Development. Over the past 4 years bebesisekela ngemali enganga 15 million yokusupport i-Ministry of Health ukulwisana nomkhuhlane we-TB. Sikuma-districts angu-8 across the country.
Isakhamuzi sebubi unkosikazi Sipho Ngwenya uphe ubufakazi embuthwaneni weSomvubu High School wokubanjwa lufuba kodwa wenelisa ukuthola usizo lokwelatshwa wasila.
ngagula ukwehlela nginga ebusuku ngahamba esibedlela eNyathi Hospital ngafika ngatesta positive iTB ngayelatshwa ngeNyathi Hospital okwe 2 months ngivalelwe esibedlela ngemva kwe 2 months ngaphuma ngaye ekhaya ngathola itreatment yami ye 4 months ngisekhaya ngasila iTB.
Ngomnyaka ka-2022 ufuba lubikwa lwabulala abantu abaphezulu kwesigidi i-1.3 million kuthi abazinkulungwane eziphose zifike amachumi amathathu 29,000 babanjwa lufuba. Lonyaka usuku lwe-World TB Day lunanzwa phansi kwesihloko esithi Yes We Can End TB. Abangene umcimbi wokunaza usuku lofuba bajabuliswe ngamaqembu omculo labemigido yendulo ngengoma zokukhuthaza ukuzivikela lokudinga usizo lokwelatshwa masinya ngoba kungumkhuhlane owelaphekayo nxa uphangiselwa. Ngimele iStudio 7 ngisebubi eNyathi ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezi pathelanele Melika, umthetho ndaba we-appeals court uthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump kumele ahlawule izigidi ezilikhulu lamachumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola eMelika, i-$175 million yesibambiso sokubhadalela icala lobuqili abenza ngesikhathi ethenga impahla etshiyeneyo. Ukubikwa wayekhuphula kumbe ukwehlisa isisindo esemali le ukwenzela ukuthola izikwelede emabhanga. Ukuze sizwe okunengi ngokwenzakalayo lokhu sixoxe lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ehlala eVirginia.
Siyabona ukuthi indubo zikaTrump ziqhubekela phambili. Sizwile last week ivike ephelileyo amaloya akhe esithi hayi uyahluleka ukuthi athole imali ukuthi abhadale ibheyili le efunekayo efunakala kukhesi yakhe le. Then sezwa yena uTrump engathi ukhontradikta amaloya akhe esithi yena ulayo leyo mali about i-$500 million kodwa akafuni ukuthi ayisebenzise ukubhadala ibheyili le ngoba uthi yena ufuna ukuyisebenzisa kukhampeni yakhe. So umthetho ngumthetho, angiboni ukuthi Trump uyakwazi ukuthi akhethe ukuthi ufuna ukwenzani. Ibheyili le ma kuyukuthi iyafunakala uprosecutor ule teacher James uthi yena vele usethagethe ama-property akhe uTrump konke kuhlanganisa izimota zakhe even lendiza mthina yakhe kunye lama-property akhe ase-New York. So kuzomele abone iplani yokuthi uyayibhadala. Siyazi ukuthi yena uhlose ukuthi azame ukudileya ama-cases akhe la kuze kufike ukhetho ngo-November ngoba uyazitshela ukuthi if engawina ukhetho then amacala wonke la njengoba ezo-appointa owakhe u-attorney general amacala akhe wonke la azophela.
Ye, kodwa kuyamnceda yini nxa sisigangela zokhetho lezi njalo kambe kuyaphela zokugcina ngani nxa sikhangela ke amacala akhe wonke lawo amaphishane kolapho?
Angiboni ukuthi kuyamnceda mina ngoba ama-Republicans amaningi ayiwona amsupportayo kuma-primaries lawa mabe kuzwa ngodaba lokuthi uTrump if engatholakala elecala etheswe icala lizomvotela na. Abaningi bathi hayi cha, ma kukuthi utholakale elecala asiboni ukuthi singamvotela. So I think kuyamphazamisa kakhulu ekuthini aphumelele kukhetho lukaNovemba. Njalo futhi siyabona ukuthi on top of that amacala akhe maningi okusamele ukuthi awahambe. Siyazi ukuthi kulawo macala kukhona amanye lapho azotholakala khona ile cala.
Ye, kukhona manje siyabona lo umongameli Joseph Biden uqhuba uhlelo lwakhe lokuthi ufuna ukuvimba ukuthi bangabulali kube bangabhidlizi i-Obamacare lokunye okutshiyeneyo. Kuzamnceda yini khonokho nxa sesigakele ukuvotelwa?
Kuyamnceda kakhulu ngoba khumbula ukubana ngombuso kaTrump uTrump uye wazama ukuthi ayibhidlize i-Obamacare khuleka kazange wathole ama-votes either ku-House naku-Senate ukuthi ayibhidlize i-Obamacare. So kuyatshengisa ukubana i-Obamacare iyathandwa ngabantu ngoba iyasiza kakhulu especially ama-families esingathi apoor ngoba bayakwazi ukuthi bathole uncedo ezibhedlela sebesebenzisa yona i-Obamacare. Siyabona futhi olunye udaba uBiden alugijimisa kakhulu ludaba lolu olwe abortion ngoba I think uthagethe abantu besimame ngoba mabe besenza ama survey abantu besimame abaningi bathi abafuni government ibe yona eba decidelayo uma kubuya endabeni ze abortion ngoba babona bathi bona imizimba le ngeyabo and yibo kumele bayenze choice depending on the situation zabo ezindlini ukuthi baya afford yini ukuthi babe lomunye umntwana or even ukuthi baqale ukuthi bathole ingane. So I think uBiden uyayipusha leyo ndaba especially kubomama ebakhombisa ukuthi ama-Republicans since bavalisa i-Roe v. Wade ubukuwona umthetho for over 50 years obuprotector besimame ukuthi babe le-choice uma befuna uku-abota uBiden uyabakhumbuza ngakho konke lokhu and inhlelo zakho uBiden ziyasiza kakhulu.
Umnumzana Dan Moyo ngodabuka eZimbabwe ehlala eMelika ubexoxa leStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elithumela ngeWhatsApp.
Studio 7 sibulise abalandeli nabasakazi. Masilandelela inkulumo kamengameli uTambutso le ayikhulume ngale ngasephupho. Asifuna ukushaya nje asifihle umphini. Yabona abantu bashona lena le. Sikuthola kuvezwa yile nkulumo yakhe ukuthi unamanga. Angazi ngasetshenziswa liphi igama yebo abantu bazoshekeda hayi uphosisile kwathintini. Akusigama lokumdelela kodwa unamanga ngoba konke kuyaveza nje ukuthi yena akaxhumene nakancane nemathepheleni akaxhumene ngwani nasesigodlweni. Uyakwenza nje ngalesi sikhathi mhlawumbe efuna ukuthi avezwe njengomuntu onegadla sesikhosini onegadla amaqhawe kanti okwakumezi abe ngumongameli omncane noma omkhulu. Okusalayo nje ukuthi singazihluphi ngokubhala leyo history yamanga noma imvelaphi yakhe ayixhumani imbali yakhe ayixhumani nakancane nemathebelelenti nephuphu.
Lingabe litshona njani basakazi beStudio 7 kunye nabalaleli? Hawu siyatshona ukuthula makubekini hlobo ezinhle. Siyakhambisa umbiko wethu bakithi izakhamizi kakhulu eMatsloud Matoko. Bayakhala abantu bakithi izinkomo seziphelile bathi bacela uhulumeni abaxhase ngefidini. Indlela zonke zokufida inkomo uhulumeni angana ngasinceda abantu bakhala hloko zami bakhala abantu khona ngapho etsholotho kaye lithi nani khona ngapho i-feeding liyithola ngaphi ngapho abantu bakhala nendlala ungathi ibhahile lapha ibhahe kakhulu emasimini kutshile akulalutho sibili sicela uhulumeni angathi angayingenela kokunye kwakhona ukwenzela ukuthi abantu ma bengafanga inkomo zikwazi ukusinda ma inkomo zifile abantu bakwazi ukusinda. Yabonga kakhulu okhulumayo ngufamoni ungweni yalapha e-Ward 5.
Yes, Studio 7, Studio 7 njani bakhokheli
beredio nobusakazo konke. Hayi umuntu katshelwe nje amanga Ngwenya bekumele uvele umtshela ukuthi hayi lo ulamanga umzilikazi azangabe nalezo zinto zesishona njalo mnanga kwamuntu weZambia lo wayehlangane njani nini khona lapho ngoba vele babesesaba ukufa laba bantu. La bantu bahamba bathunjwa ngabe ilungu le babafundisa isibhamu sokubulala amaNdebele isikhathi sokuthi umzilikazi hayi khonapho awuzike kutholakala lo muntu wakhona ngamanga lawo. Bahlanyiswa nje ukuqonywa ngamaNdebele sebeqamba amanga lapha lokufuna ukuzosikhulumela idoti kuphela la. Akuvele batshelwe ukuthi banamanga. Baba uphathisa nyathi bekumele na umtshedayi lapho womana kancane unamanga. Lawo ngamanga ukuthi ngoba usebukhosini uwazi kahle ukuthi singaphikisa sibulala kodwa lawo ngamanga.
Sithi sizosifisa njani ngofake qinisa lokukhuluma. Yazi uchuma kwesinye isikhathi ungathi ziyambalekela. Ungathi uchuma kwesinye isikhathi hayi kukhona ukusuka nje ukukokode la ekhanda lakhe. Maye ngathi izano ayihlukumezi bantu. Uqonde ukuthi kodwa abantu ababulawa mihla namalanga kangaka. Hayi sikokuhlukumeza. Kanti lina ukuhlukumeza kwezano likuthatha lithi ukuthini chuma. Ungathi abantu begcwele emazweni abanye abantu bangaphandle kwamazwe kuzima ukuthi babuyele eZimbabwe ngoba bebalekela yona izano ukuthi mangabe izano bangena kulelalizwe iyababulala wena ukuthatha ukuthi ayisikuhlukumeza lokho yini yazi chuma kwesinye isikhathi yazi kwakumele ukuthi uqale uhluzisise inkulumo yakho uma uzoyikhuluma angazi ukuthi noma ukukhohliwe kungathi izano kade vele yaqala vele ukuhlukumeza abantu i-ground lokha eyakwenzayo kwangasikho ukuhlukumeza yini abantu kwangasiyozalo yini kusho ukuthi ungubaba wena ungubaba kabani wena ungumkhwenyana waliphi ikhaya wena wena nochabanga uniyefana wena
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo uTabo Kancube.